Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 1 Nhlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-TRCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele.
Loko ka-2019 kuqalise nje kuyona leviki ave singakwazi sonke. Uqalise khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resigning. Yikho lapho abasadalalisi bekhuluma ngakho ende thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngayo.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ngesikhathi kulokuxokozela kubandla le-TRCC kulandela ukususa ukusuka komkhokeli walo umnumzana Nelson Chamisa. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshitshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshitshisi kuphela kodwa ithinta la magqwetha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-TRCC selivumelane ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele esathathwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ongasafuni ukudedela emuva. Leli libandla belilomhlangano eHarare izolo ebusuku lapho akade kukhangelelwe ukukhethwa umkhokheli. Inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 ebalisa abo umnumzana Walshman Ncube, Thendai Biti, Charlton Wende, labanye ibikhona emhlanganweni lo. Kodwa abakhona abanye abagoqela ababe yizikhulumeli zebandla umnumzana Promise Mkhwananzi, Gifto Stalo Siziba, labanye ababikwa besithi bazancenga umnumzana Chamisa ukuthi aphenduke ukuzokhokela leli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayivele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabangu. UChabangu was not appointed kuGweru ilokuzeni program. UChabangu wa appointwa after sesile dispute yama sise sibe ngama double candidate lapho esingazwananga khona ngento yebereka mwana laye wazichola ukuthi vele kwahlupa into yebereka mwana. Uyakhumbula lapho uChabangu waqalisela ukujinga nomination day echu ukuthi kakuhambanga kuhle. Yikho ke ubu secretary general bukaChabangu uqalisa khona. Hayi uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njenge narration yeGweru uyabe qondile sibili. Yikho sonke sikuyazayo wonke umuntu we alliance uyakwazi lokho. Labo wonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kati laba bantu balahleka ngapi kumbe ngokuhlakanipha kwabo kumbe ngokuthutha babo. UChabangu ezeqalisa uyakhumbule interviewa ngu-Ezra Chisa wayengakabi ngu-Secretary General. Ngemva kokuthi singasazwanananga wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso yiwe eyahambisa i-constitution eParliament. Lokho kuka-2019 kuqalise nje kuyona leviki ave singakwazi sonke. Kuqalise khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resignile. yikho lapha abasadalalisi bekhuluma ngakho, ende thina si interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Uchaba nguye ngabe kwazi eyedwa athi thina sikhona phakathi kwabo. Nga yena kuchuthi wayengena imhlangano wempili lapho okuzaba luhlupho khona, ngoba thina ku executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless ngawe ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be PDP, uyabona executive ye PDP lena esakhohlwa ngayo, labanye laba abaku MDC ye Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo abantu yabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasi consult ukuthi sithini. Thina si clear from the day esabeka khona uChaba ngoba ngu secretary general, yiyo impe singayilwa. Lokho okunye kuhlanganisa lokhu lalokhu hayi sikugwanisi thi.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lomnumzana sengezo Chaba ngu obezithi nguye onobhala jikelele webandla le Triple C. Ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo.
The Voice of America, VOA.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo kulokuxokozela ebandleni le Triple C. Iziphathamandla zebandla lezano PF umnumzana Kembo Moadi lo Mike Bima ziyabhodabhoda elizweni zikhankasela amalunga aleli bandla azancintisa kulolu khetho oluzaqhutshwa ePhelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Rimba East, Liseke, leGoromonzi South. Ukhetho lolu lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ePhalamende awebandla le-Triple C ebelikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu, oqhubeke wawavimbela emthethwandaba ukuba ancintise engaphansi kwe-Citizens Coalition for Change. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Nomvula Mguni okhankasela ozancintisa ePhelandaba Chabalala koBulawayo, unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-Triple C elisekela umnumzana Sengezo Chabangu.
Hayi, abantu basamukela kuhle, singena siphethe ama-flyers, abanye bafise ukubona i-candidate siyibize layo ibuye ihlangane lalayo abakwanta, ngoba angaze akabone wonke umuntu, kodwa lapho kwanteka khona layo uyahamba akhulume labantu.
Kungani likhethe i-door to door alibi le mhlangano ekubuthanisa abantu phandle?
I-door to door i-one-on-one is normally the best, ngoba likhuluma labantu libakhangela ube libone. Ngokubuthanisa abantu kaningi isikhathi yabuthanisa abantu abahamba nabantu
sabona umnumzana Chabangu wesungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Tembo, yena la esowahlangana yini labantu wakhuluma layo njalo uyahamba emhlanganweni lapho okucutshungulwa udaba lwemkhankaso labanye abazancintisa ePhelandaba Chabalala?
Isikhathi, not all the time, njengoba kulama court cases amaningi kangaka, kuzonile nangomoya bekuevu, but thina siyabe siku-ground. Tokazani sizabe sikubothiswana nje njengoba kade kuhanjwe emakhothi ukuthi ngikwaziwe ukuthi kungena amakhandidate, akumelanga kungena amakhandidate amabili, into I think yikho kade kuhamba. Anti abanye lawo abazikholiwe lawo bezihambisa amakhesi siyambophisa ke siyabophisana lawo khona ngale, so I think yikho kade bekuhlande emakhothi.
Kodwa kukhanya kuyalunga yini?
Hayi, kukhanya kuyalunga. Singazi njalo phela, anti kumele siqale sibone sokuphumile ebezini amaphiko akhona ephumile.
Bayalamukela yini abantu lapho ezindlini njengoba sibona ukuthi kulabanye abamsolayo umnumzana Chabanga?
Hayi, abantu bingabakhathela bayezwisisa. Of course, one or two, angithi ithi umuntu omnye lo omnye ule choice yakhe. So one or two labo balombono sebenzi and it's accepted because idemokrasi yavumela ukuthi umuntu akhethe akufunayo. But generally, hayi, besingala problem.
Kodwa kukhanya kuyathembisa yini?
Hayi.
Ukuthi?
Hayi, kukhanya
kuyathembisa. Enganqoba.
Kukhanya kuyathembisa. Hayi, ngasibhoda kukhanya kuyathembisa. Ukuthi njani thi azibhayileshini izwale abantu abaphumi kakhulu. Normally voter apathi abantu asiyonto abayigizimela kangako, kodwa-ke hhayi abalitshwa nabo nabo esibacelayo esibona ngani bazofuna.
Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF kuwona lo msakazo, yena othi usele nhlelo zokuthuthukisa iPhelandaba Chabalala. Lokhu kumchiya ngaphi unkosazana Thembo?
Asikwazi phela, ngoba uke waba ngu-MP before, angithi asazi ukuthi khathi esumeso kwakho na yuphi ngoba isenza ka MQ vele wona aso ukuthi developer phela umsebenza ka MQ moya kwenza intake data conducive ukuthi kube le development which everyone is aware of and every MQ can do it noku represent abantu which I don't think ukuthi kumele ube kubandla lezanu MQ ukuthi represent abantu bakho njalo lokuthi kune oversight ukuthi ukhangeke ama-ministers asebenza njani ama-budget asebenza kuhle imisebenza abo-MP embona ngazani wonke u-MP angakukwanisa i-government ukuthi yenze i-development I think ile choice whether iyafuna kumbe ayifuni ngokubona kwami i-government iyaziyekelela ukwenza ama-development maybe because of economy but it has nothing to do with whether ngochuma kumbe ngubani
kwezinye izigaba zelizwe-ke bakhona abazancintisa
mina think umuntu engiwazi kakhulu ngumuntu osepasta omele iwot ekhwekhwe ngani ngibona ngani lowo nguye ebengikhulumisana laye la yayeokhanya ebhizi ngokukhankasa sike lethemba lokuthi angawini I think the chair kulokhu gift konjani laye hhayi ngibona ngani ongayisebenze kuhle angakwanisa kodwa ayi bengingakaxophi lani
Lo ngunkosazana Nomvula Mguni okhangasela uzancintisa ephelandaba tshabalala kobulawayo unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-TCCC elisekela umnumzana Sengezo Tshabangu. I-Studio 7 isanda kuxoxa lo mnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU PF ozancintisa nalo unkosazana Tembo.
Ukhuleze khona ukubana laba yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edaleni lephalamende ngingena ngo-2015 ngaphambi ngo-2018 ngiphakathi kwabana kuningi engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephelani namampopoma ngakho-ke sicela abantu layi ngilani-ke libeshele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uzulu so sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kubulawayo i-violation ingu-one constituency kuphela iphela labashabalala amanye ama-elections awama-m p akwezinyeindawo
siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini
noma ekhona mina bembona ngani unqoba besizaqhoka ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi lawekho njengoba likwazi ubana ukansel wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours ungela manzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezwisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engakaluli abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana lohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sinje angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enje kangaka esiyenzayo
Lo ngumnumzana Joseph Chuma oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba tshabalala edale lephalamende ekubandla leZANU PF. Asenelisanga ukukhuluma lomunye ozancintisa kule ndawo umnumzana Yona Abraham Komo owebandla leDemocratic Opposition Party. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshutshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethandaba ayiphathi abatshutshisi kuphela kodwa ayithinta lamagqwetha. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index oluveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngemisebenzi yokungethembeki emhlabeni jikelele ngolwesibili, uJustice Mathanda Moyo uthe njengabanye abatshutshisi akhona lawo amagqwetha akhohlakeleyo enza kube nzima ukuthi uhulumende alwisane lokungethembeki elizweni i-corruption. Wengeze wathi njengogatsha lokutshutshiswa kwamacala bazasebenza nzima lonyaka beqede lenkohlakalo yokungenela kwabezombusazwe emthethweni kwamacala. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Ithela ngeliba ndikwele. Nxa ungakho ukuthi generalize kuzaba nzima ukuthi sivumele indawo. Ngoba i-perception ingaba yilokho futhi i-reality yilokho yani. Ungathi emakhosi kule sikhathini ungasisikuthi kumopha abantu abanjani and successful i-prosecute esitem awutshongo i-general saying ukuthi i-very difficult for me ukuthi ngithi i-corruption ima-institutions wona la wodwa. So generally i-destiny i-perception yokuthi kule-corruption ezimbabwe kule-corruption mhlaba wonke ezijikelele.
Kodwa lina njengamagqwetha baba Sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabatshutshisi amapholisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi sinika mina ngiyifunda abantu okuyabe kuthiwa i-corruption ingadefend successful ngoba kuyakungela kufana. So angingahlangani lakho okudirectly kodwa sengisitsho ngingathi ukuthi akwenzakali but into engizama uyitsho ukuthi nxa kungela bufakazi obucacileyo njengoba ngisitsho ukuthi ngiyayindifend abantu successful angela bufakazi obucacileyo futhi urimain engalegation but that allegation ithi kufuke iprove beyond reasonable doubt then usiyotho ukuthi hayi uzani is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyevumelane labo kumbe ngiyale ngingase betsho njalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iyabayazi. Ngakho-ke ngizakuthiya kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebadlala amacala kumbe bazaba.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo?
Into engingayitho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments aba mancane. Abantu laba bahlala kunegotiatwa nje ama-salaries yonke indawo. Ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zonezenza ukuthi umuntu afune cabanga ngelize. So as long as konokhala kumuntu ongakakhundo sahlala sikhuluma ngento yena lezi but umuntu ozitholela into zakhe ngenzeka nje efaneleyo konke nje kusebenzeka kuhle e-proud ukuthi ungumuntu kahulumende uyaukuthi athenge imoto athenge indlu. I mean I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if we're going to work on that front I think singaphumelela.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 SARR. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumela nge-WhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7. Ya, siyezwa sibindaba yekholera le kodwa sicela ama-toilet lawa abhadalisa e-town lawa. Ebhadalisa la e-town uyabhadala sibili imali yakho nge-10 rand. Kodwa lapho wakunika i-tissue encane, i-tissue okuncane okuncane vele okuyi-tissue kwangikhona okuthi la uyazibuza ukuthi i-tissue yalela nxa ungena ngayo e-toilet uyayenzani ngayo i-tissue yangikhona. Sicela ukuthi bezame sibili amaplane sibili wona lawa abantu abasibhadalisayo ama-toilet e-town. Bezame sikuthi nxa benika abantu ama-tissue bezame ukungezelela ama-tissue akhona ebe makhulu. Asifuni ukuba le-cholera thina, asifuni ukuba le-cholera namathemba abo sesikhathi abengcolile. So siyacela sibili i-council yeBulawayo ingasebenzi kakhulu ukukhangela ama-vendor abadinga imali abakhaya ikhangele konke labo bona lawa abantu bona lawa abama-toilet labo ukuthi ama-toilet bakhona baphatha njani abantu bekhangele ama-tissue angikhona la abathandululayo ukuthi bathandululayo benika abantu okunganani okuzipuntshana okuncane. So siyacela sibili bezame ukungcono bakho, siyacela sibili.
Salibona Studio 7. Hayi siyazizwa izindaba ezenzakalayo ezabochabako labo lakho konke okwenzakalayo kodwa hayi khona lapho kuzophelela khona. Hayi siyabonisa ukuthi
abaphathi bakachaba ngobani bathiwa uchamisa waresayina kwakhala umtswango uzibuze ukuthi kahle into zakhona kuhamba kanjani umtswango uhlutshwa yini ngokuresayina kwachamisa ezephume ebhubhudla amagwebu
Studio 7 ngijani ngithi ngempawule kancane noma amarekhodi ethe engalalelwa hhayi uyabona kwachamisa kwasani konke nje isithupha zegwayini lemnangagwa into eyi-one umalume lo mzukulu abantu abadla konke so vele ipolitiki ma ungayinanzeleli ipolitiki ayifuni umuntu olenhliziyo encane njeochamisa ungaba le nhliziyo encane ikhanda liyadubuka kasaye kuthiwa yi-politics yabona so thina into esiyifunayo lutshintsho idfefe
Studio 7 linjani badala thina siyaphila yabona into ezenziwe ezimbabwe lezi ezakwechaba ngombukeng nabanye nje abangani babo into zamanyala kuphela amanyala nyala into zamanyala sibili laba yibo ababona ukuthi bafuna ukuthi abantu bezimbabwe behlale behlupheka straight especially abantu bemandebele behlale behlupheka futhi ngendlela abenza ngayo bekhuluma amanga and into yabo mnangagwa leyamanga siyabangena sibili zabangena imikhuhlane ezana wavele bathatha idoti amatrixi ezanini khona bezodilika i-triple c labantu vele bangamanyala ngokwabo bona bonke bangamanyala sibili ochabanga yonke into leyo uthola begconana lo chamisa uright kakhulu uyacabanga ucabangela abantu bezimbabwe uchabanga ucabangela isikhwama sakhe labangane bakhe baye bacanta ithi abantu bezimbabwe siphile njani so sizama ukulwisa ilizwe nabayezinto zamanyala kuphela abazame ukuyekela amanyala abo laba abayenza elizweni asidabuli ngasibona lokho besenza amanyala lwani uchabanga ngangikhona lo isiphukuphuku sendoda lesiyana akula muntu ongaholwa nguyena lwani umuntu ubaba lwane lesa yisiphukuphuku sokugcina isiphukuphukuphukuphuku thanda imali kakhulu ngiyabonga ukukhuluma ngosibane
Studio 7 mbingelele emsakazweni kubalaleli lani iphilana lami saphilile ngilana ePretoria endaweni yaseSouth Africa dala kanti ke ekhaya ngisuke eCholocho lokhuluma ke ngulungisani yabonga iStudio 7 ukwamukela kanti ke imiba lokudana kakhulu manje emanzi njalo manje tha iZimbabwe iyikhokhela phambili ngenkohlakalo kuyayangisekela kuya kuyayangise ukuthi ngaphela abaphathi bayabezinu kwamakhwapha beyangikela ukukunye kuyayangisa lokhuya kuyayangisa kakhulu kathi siye sibonge futhi manje sebebasikhiphela ujob sikhala entilongweni lokhuyana kuyasijabulisa singabalandeli siyabonga ma indoda iphume iphila iyabonga kakhulu
livuke njani kwistudio seven kwangapho wonke amagumbi omhlaba lapha ngesikhalazoko emarapide sicela ukuthi ukuyise vula ama-branches konke kuba wonke yonke indawo konke kumbe emathelweni lapha ngizazenibazwili labantu bacontribute about umthwakazi ulentshumayelo enhle ngamandebele ulentshumayelo enhle ngamathebelelene ulentshumayelo enhle ngabomiglezi konke ngoba silokhu simzwela kakhulu kumathebelelene south kati ngapha-ke akusiyafisa ukuthi ihlanyeleke ibekwazi abantu babekwazi ukuthi ngubeni konke ngapha esinambeni babekwazi amatonga ngale bhinga babekwazi lokhu besisikuphela so please esifuna inhlangatho zakithi lapha emathebelelene amaphathi akithi ama-rp ukuthi babeyomqondisi wazevula konke ngapha ama-branches abo sibamelele sibamelele sibe ngamehlwa bomo siyafuna siyayikhalela ukuthi kuye izepreacher igospel yayo ngiyabonga
Studio 7 hhayi le into kamnangagwa leyo ilizwe leli ladalwa uNkulunkulu walidalela wonke umuntu ayisilo lizwe leli akomnangagwa kumele ezane uphiwe uzifakile esihlalweni asimfakanga thina akaphuma ahambe kibe eZambia ngiyabonga okhulumayo ngondaba zitshekile lapha eseGwanda North
zobohla manyosi ehe nangizoke Chabanga into boyifuna ikhokheli ke sibone 3PC ukuthi kusiyafika lo 2028 okhuluma ngayo ukuthi kulungisa ukuthi iphathi i-3PC ukuthi ke safika ku-2028 leyo uyabe kuphi sifuna ukubona yinto ayifuna nto kuba yinkokheli nankoko ukuthiyela uSamisa akabanganga msindo wena ngiyakubona i-advantage yakho nje oyithathayo ukuthi uChamisa ungumuntu olenhliziyo elungileyo yikho uhlala ngazo zonke isipitshi sakho uthi wena kahambe echumayele ethethi umekela right uyazi into oyenzayo wena ke uyayazi into oyenzayo sibonise ke nanso ke tripisi yonke isike yakho sokubona ukuthi kusafika u2028 iyabe imikuphi iyabe sasekhona na nanso ke imbu yongulinda nanso ke chabango nanso ke nanso ke okhuluma lapha ngufoka phiri phansi khona leblampi ngaphansi untaba umaldikwe
studio 7 usakaza abahle abaneqiniso hawu sesibonga-ke ubaba ujob sikhala sezebamkhulula entolongweni kutsho ukuthi istudio 7 idlale irole enkulu ngokunikeza imbono yabantu kuzwakela abantu bakhulume kwezwakala kuthi umuntu angakafele ejele ngalacala okanye-ke abantu abanamacala bangaphandle babhizile ukubenza amacala kodwa umuntu onecala esetshele ya siyabonga kakhulu istudio 7 sibonga kakhulu-ke danko
Studio 7 umathintitha lo khulumayo ngibonga inhlelo zenu ebelesiphakela zona since selithinta ikhasi siya kwelinye ikhasi ngibonga futhi Los Carlos ephumile ejele sokathi ngaqala ikhasi elisha futhi naye impilo entsha lele family nathi sikhona sizomsupporta sizokusupporta sikhala awukho okunye singakwenza nathi isizalwa sasezimbabwe siyakuthanda noma isiphi isizalwa sasezimbabwe siyakuthanda zonke siyakhetha uhlangothi ngikhuluma lokhuluma futhi ngendaba kamnumzana uChamisa lonke umuntu ulelungelo lokwenza yini oyifilayo ukuthi i-right for yena engafili ukuthi for abantu bona abathini so hhayi mina ngokwami ngingumathintitha angiboni inkinga ukuthi uChamisa ulelungelo njengabo kabantu ngiyabonga ngingumathintitha studio 7 bayo
lawo benguma ngamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ubika wasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-50 million ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo ngomnyaka odluleyo. Amaphephandaba eMelika athi imali le ilakho ukuba nenyi ngokuphindiweyo ngoba uTrump uyaziwa ngokungabhadali amagqwetha. Ukuhlaziya amathuba kamnumzana Trump awokunqoba kukhetho sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa kuyikuthi ikukhangela lokho baba ukuthi uzanqoba yini uTrump kukhetho ngabula muntu ongakwazi lokho ngoba ungakhangela ama-elections ka-2016 babe ngathi basplitile sibili okungathi kuphose kulingane kwasekusithi-ke laba abayi-swing vote ikakhulu laba bamnyama basebe chaphisa uBiden bamchaphisa bamenza upresident ngaleso sikhathi okwakhathesi kangiboni kulabantu abamnyama ama-blacks angathi asekela uTrump so kungathi bathule okungathi abazwakali kumbe bazasekela uBiden kumbe bazathula bahlale ngemakhaya kodwa ke nxaso kuyikuthi ikuchayana sibili okuqondana uBiden loTrump kangimboni uTrump ephumelela ngoba kulezinto eziningi ezingenza ukuthi abantu bangamthandeli zona lanxa ethandwa ngama-Republicans kuphela lama votes esiwabonayo akhangelane lama-Republicans laba abazithi ngama-hardcore Republicans kumbe ama-conservative Republicans yibo laba abavotela uTrump kathesi
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba
baba kande ngokubona kwami okwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngowawo mlanxa ngiwakhangele ngiwabona eyiloku ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngaphi babe yini ukuthi ngitsho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebe winile ukuthi bathathe House of Representatives. Bese besithi bayiparty behluleke sibe kwehluleka okusegcikeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake laws abakhokhela ukuba yi-House of Representative leader. Khona okokodwa nje kuhle kutshengise nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulayezo mbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khona ngapha eMelika. Silu agqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.